uhlelo lolu selusale lezinsuku eziyisithupha kuphela ukuthi lugqitshwe. U-District Elections Officer wakoBulawayo uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthi kuleli dolobho kuphela abantu asebehlole amabizo abo bazinkulungwane ezedlula ichumi lasikhombisa, i-17,024.
I-statistics sethu kusiyafika izolo, aba-inspectileyo 17,024. Ama-new registrants besile 3,269.
Thina inumber yethu esayikhangelela ukurejista barejista 211,000 plus. So sisakhangelela ukuthi abantu abaningi babuye.
Ikhomishini yeZEC ikhiphe njalo umbiko oveza ukuba inani labasebehlole amabizo abo besebenzisa umakhalekhukhwini bangaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa njalo asebaziswe ngomakhalekhukhwini indawo lapho abazavotela khona bangaphezu kwezigidi ezintathu. Laloba kunjalo uNkosikazi Khuphe uthi kuqakathekile ukuthi umuntu ahlole ibizo lakhe endaweni zeZEC engathembi umakhalekhukhwini ngoba kulabanye asebethole ukuthi kulomehluko egwalweni lweZEC lemilayezo ekubomakhalekhukhwini.
Abakhuthaza futhi abantu ukuthi baqhubeke bezokhangela ngoba kwesinye isikhathi uyakhangela ukhona oke wakhangela emthineni efonini bekungatshengisanga ukuthi uyimale or female. Uthe sezimisele ukuthi ngcono ayifika kusenta wayathola ukuthi kukhona okungaqondanga kulungisa. Kungakho siyakhuthaza ukuthi abantu kabahambe kuma-centers ukuze beyikhangele ukuthi kukhona yini okungaqondanga ezintweni abazibhalisayo balungise.
Olilunga lenhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Election Support Network, uMnumzana Dumisani Nkomo, uthi uhlelo lolu luhamba kuhle, kodwa uthi imilayezo ethunyelwa yiZEC ayichazi ubulili bomuntu, ethi ukusilela kwalokho kungabangela ukuthi abanye bengavoti.
Kulendlela yokukhangela ibizo lakho usebenzisa ifoni, sithola ukuthi i-information oyitholayo uma uhlolisisa ngefoni ayigcwalisisekanga ngoba uthola kuphela ibizo lakho, uthole njalo le-ID number, uthole njalo le-polling station. Kodwa uthola ukuthi ungowesilisa kumbe ngowesifazana. Sibona kuqakathekile ukubana nxa kusiba le confirmation evela efonini kube le information egcweleyo njalo kukhulume lobulili bakho ukubana ungumama kumbe ungubaba.
Iningi labantu elizweni jikelele lamukele ngenjabulo indlela ezehlukeneyo zokuhlola amabizo kuluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota lolu olwe-voters roll. Kodwa ngesikhathi esincane esesisele ukuthi uhlelo lolu lugqitshwe, abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngemfundiso yamalungelo okhetho zikhuthaza abantu ukuthi bayehlola amabizo abo kuluhlu lwamabizo ababhalisele ukuthola ilungelo lokuvota mathupha ngoba bengathembela kubomakhalekhukhwini kuphela abasoze bathole ithuba lokulungisisa amaphutha okungabangela ukuthi becine bengavoti lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.